Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 16 ngwabakazi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngoChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Intatheli izindaba zikhonona ngokuthukwa ngumfundisi uWalter Magaya.
Yazi ukuthi intatheli izindaba zijayelwe ukuhlukunyezwa kakhulu ngabantu abaningi ogoqela abasekeli bamabandla ezombangazwe. Lalaba abasekela singathi inkonzo ezithiyeneyo.
Uhlangothi lwamakhosikazi ebandla lezanu PF akhetha inkokeli entsha ebalisa unkosikazi Grace Mugabe. Sizezwa ukuthi batheni ngomongameli Mugabe.
Kodwa kayisimangalisi kakhulu ngoba siyazi ukuthi intatheli izindaba zijayelwe ukuhlukunyezwa kakhulu ngabantu abaningi ogoqela abasekeli bamabandla ezombangazwe.
Kuhlelo lwethu lweziphathelane labesifazane lamhlanje sixoxa labo mama abachiyeneyo besitshela ngempilo zabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Intatheli izindaba ziyakhonona ngokuthukwa ngumfundisi olodumo umprofita uWalter Magaya othe basebenzelana loSathani. UMagaya wethulela amazwi emthandazweni awenzeka obulawayo ngolwesine kulandela udaba lokuthi wasiwa emthethwandaba ngomunye ubaba ngoba waya emacansini lomfazi wakhe. UMagaya uthe lolu daba olukhangelelwe ukuthethwa kunsukwana ezilandelayo lungamanga. Sixoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli izindaba izuje umnumzana Foster Dongozi kuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ya into esabekayo le, into esabekayo kakhulu ukuthi umuntu ozithi ungumfundisi angahamba ethethisa intatheli izindaba njalo laba bamgcinayo mbama bouncer ekidnapper intatheli izindaba. Into emangalisayo yona leyo, kodwa kayisimangalisi kakhulu ngoba siyazi ukuthi intatheli izindaba zijayelwe ukuhlukunyezwa kakhulu ngabantu abaningi ogoqela abasekeli bamabandla ezombangazwe. Lalaba abasekela singathi inkonzo ezithiyeneyo enjengayo nale ezamnumzana Magaya. Ukuthi singathukana ngokuthi uSathane ngubani angikholi ukuthi singangena lolo daba, kodwa abantu bayazi ukuthi umuntu othuka abanye uyabe ethunywe mbani, umuntu okidnapper abanye uyabe ethunywe mbani, lo muntu oyenza yonke eminye imicimbicimbi eyangisayo.
Kanti-ke sike sezwa abanye besithi kanti vele kungani amaphephandaba eloba ngaye kakhulu uMagaya, kodwa bakhona abanye abafundisi abafana labo Makandiwa awukaze kulotshwe okubi ngabo, lithini linalo?
Hayi, ayisikho ukuthi kulokubo okulotshiweyo. Into esimele sinanzelele njalo siyibhasude ngeyokuthi yona intatheli izindaba azizikhandeli zodwa indaba kumbe amacala. Into ekhona ngeyokuthi kule ndaba kulecala elisenkundleni. Ngakho-ke intatheli izindaba umsebenzi wazo ngowokuthwala imibiko iyisa ngaphi? Kuzulu, ebantwini. Ngakho-ke intatheli izindaba zenze umsebenzi omuhle kakhulu ngokwazisa isizwe ukuthi hhayi kumadale komthethwandaba ngale ukhanya ungani kulo daba oluthize oluphethwe ngezamacansi eziphathelane loMagaya. Lintatheli izindaba ngenxa yokuqhuba umsebenzi wazo.
Lo-ke ngunobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli izindaba izuje umnumzana Foster Dongozi bekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Uhlangothi lwamakhosikazi ebandla lezanu PF lukhethe inkokheli entsha izolo ebalisa unkosikazi Grace Mugabe. lolu hlangothi luphinde lwagcizelela ukuthi uMongameli Mgabe nguye ozalimela leli bandla lezano PF kukhetho lokudinga uMongameli olomnyaka ka-2018. Sixoxe lesiphathamandla sebandla lezano PF uMnumzana Morris Ngwenya oyingcwethi kwezombusazwe ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Umsekeli kaNobhala engathi umdeputy secretary ku-Women's Affairs osekhethiwe kunomthandazo kaJuni Sandimoyo, yena-ke onguthiba lukhulu ngumbu-resident minister owe-Bulawayo Metropolitan Province, nguye-ke okhethwe kulesi sikhundla. Sikhuluma kanje njalo singathi lapho kungathi ukhetho lolu baluqube ngendlela yokuvumelana, abazange bathi bazosebenzisa i-secret ballot, bakhethe indlela yokusebenzisa ukuvumelana kuphela njengabomama.
Unkosikazi Grace Mgabe yena-ke useza kuba yini
kulo mhlangano? Abazange bamkhethe ukuba abe ngunobhala wohlangothi luphi, kodwa baphongupha njengesinqumo njengesisekelo sokubana akhethwe ukuba ngumkhokheli odlangothi lwabomama kumbe usecretary owe-Women's League. Akhethwe njalo afakwe kwi-Politburo. Yikho engathi yiso isinqumo abasifakileyo lapha omama ukuthi akhethwe akhokhele uhlangothi lwabomama, kodwa lokhu akuzange kwenziwe lapha ngoba lapha bebekhethwa i-National Executive. Kodwa isikhundla lesi abacela ukuthi anikwe sona leso ngesekupolitburo, ipolitburo-ke eyabe ikhethwa yona yi-presidium eyeparty ku-Congress.
Unkosazana Opamchinguri yena-ke ukhethiwe yini kwezinye izihlalo?
Lapha kazange akhethwe kwesinye isihlalo, kwesinye isikhundla. Lokho esele isikhundla sakhe sokuba ngu-secretary owe-Women's Affairs, owe-Women's League. Lokho elaso isikhundla leso ngenxa yokuthi i-Congress yikho lapho ezadizova khona isikhundla abasiphetheyo laba abakhethwa ku-Politburo.
Lo-ke ngumnumzana Morris Ngwenya, isiphathamandla sebandla lezanu-PF njalo eyingcwethi ecubungula izombusazwe, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bekezela Maduma.
Ukuxokozela kukhona kakhulu Dube nxa ukhangela like indaba yena lebesike sakhuluma ngayo ngemuva ekamama uMchinguri. Siyabona ukuthi ngokwenza kwabo bakhanya bafuna ukuthatha uOpamchinguri aye ku-vice president esayidini yabo Mnangagwa, umama uMgabe abe ngophethe omama. Ngokunjalo yindlela yokuzama ukuthi uJoyce Njuru ahle akhitshelwe eceleni angabuyi vele abe khona. And kube sokusiba yingozi ukuthi nxa bengakubamba ngaleyo ndlela bethiye uJoyce Njuru eseceleni phandle ngepozishini akade layo ephathini ukuthi ube ngunumber 2 ephathini, kuba le ngozi yokuthi angaqamula ibandla phakathi aphume, ngoba nxa kade ngu-second in charge ulabantu abamsayidelayo.
Ye, nxa sisikhangela-ke lo nkosazana Opamchinguri kazifaki nje izitini ekhanda lapha.
Ngokunjalo Dube, laye uMchinguri isayidi kaMnangagwa akuyo ingadliwa, usesele egcekeni, usezikhiphile kubomama wathi sefaka u-creative gap ethembele ukuthi yena uzaba phezulu. So isayidi yabo ingadliwa kutho ukuthi ilayini yonke yenale ekade izithembisa layo siwele eceleni. Then besokusala futhi kusiba sokufanana laleyinye isayidi enga ukuthi labo nxa isayidi kaMjuri ngawina, laba abantu kumele babone ukuthi bazababeka nga, ngoba bengihle kubabeka kuhle kuzaqamula iphathi yabo. Ungeza ukukhuluma kwa-president uMgabe kulezi nsuku, yonke into akhuluma ngayo uzama ukukhuluma ngekubambana, ngokubambana, ngokubambana, uyabona ukuthi ibandla lakhe liyadabuka phakathi. Noma abanye bephikisa bethi hhayi akula factionalism akula, ngeza ukukhuluma kwaba kuMgabe kuyazwakala ukuthi iphathi yakhe ile problem and ingadabuka. So isifiso sakhe ukuthi nxa yena ethiya engxenye ethiye bebambeni. So yiyo nje isho kumele beyinanzelele ukuthi bazafakana ngapho omunye ngaphi nxa besuka khona la.
Yena uMongameli Mgabe ume ngaphi lapha Madu?
Njengomuntu omdala nde futhi siyamazi ukuthi uyi-diplomat, umuntu onanzelelayo ukuthi nxa ikhuluma ukhulumane isikhathi esiningi. Njengomuntu omdala kafuni ukuthi isayidi yakhe ibonakale exactly ukuthi ngaphi.
Lo ke ngumnumzana Vekezela Maduma ingcwethi ecubungula izombusazo bekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Daba lokungaphumeleli kuhle ezifundweni kwabantwana besikolo abavela esigabeni seMandebeleni liqhubekela phambili kulandela impumela emihloliso ye-O le-A level ephume kuyona le iviki. Lanxa ilizwe lonke jikelele lingenzanga kuhle esigabeni seMatebeleland South, kubikwa kulabantwana abaningi kakhulu abangenzanga kuhle ezifundweni zabo. Sixoxe lowake waba ngumphathi ntambo. Ngiyaxolisa, sixoxe lowake waba umphathi isikolo kulesi sigaba umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye, njengoba sake satsho abanye bethu ngaphambilini ukuthi udubo lolu luzabe lulathi nxa ungasalungiswanga izinto ezithize endabeni zemfundo lapha ezikolweni zabantwana. Sike sakhuluma ngodaba lokuthi abantwana abalasisekelo esiqondileyo nxa besafunda imfundo yaphansi i-primary education. Ngobana ababalisi laba ababafundisa abanye ngabaluzwisisi kumbe ngabalwazi ulimi oluba yisisekelo sokufunda komntwana ulimi alukhuluma ngekhaya. Kuya kuxhwaleke khonoko aze ayefika phezulu khonale. Njalo nje okunye kukhanye vele kubona umsebenzi kambalisi kawusaqakathekiswa ngitho ngubani. Uhulumende uyayakhuluma ande ngamazwi kodwa kungaze kwaba lolutho oluphumayo. Ngobana ababalisi nxa ubakhangele kathesi labo abasela hlabu zane lokufundisa ngobana khonoku okuthiwa umkholo wabo kuyayangisa baze bahlekwe ngabafana bemjova ukuthi bangcono kulababalisi. Konke khona lokhu kwenza ukuthi ababalisi babe sebehamba nje esikolo njengabantu abayathi baya emsebenzini kodwa iniziyo zabo zingekho ngoba inzuzo lokhu abakukhokhelwayo ekugcineni komsebenzi kakusekho.
Manje kuyini okunye okungaba kubangela ukubana abantwana beqhubeke belokhu bengayenzi kahle ezikolweni?
Okunye njalo kuke kwathi ngohulumende womanyano ababalisi labazali ezikolweni labavumelana ukuthi bazabe besithi okunyani nje ematisharini abazali ukuthi ingxenye amatisha ngaba nedlabuzane elitha lokufundisa abantwana. Uhulumende lo uthe ezengenile wale naye lokho okungabonwayo wasekuquma konkane kulahlela khathana. Zonke zona lezi zinto nje ukuthi imfundo kayihlelekanga kuhle nabakhuluma ngayo abayiphetheyo bakhanya ngabala magama akhuthaza ababalisi ukuthi basebenze kakhulu. Ikakhulu ngabe eMandebeleni njengoba sesitshilo izikhathi zonke nxa kukhulunywa uyakuza umuntu ethi ala amatitha soze asuke bathi ngithi yizo izinto ezihlubayo zona lezi abantwana bazafeyila khona bezafeyila ayisikho sekufisayo. Kodwa nxa ungalungiswanga izigwenxa zonke lezi imfundo yakuleli lizwe iyatatazeka phansi.
Lo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla owake waba ngumphathi sikolo eGwanda ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhona leGwanda. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Okwakathesi ke sendichiya izandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwabesifazane.
Siyalamukela kuhlelo lwenu olwesiphathelane labesifazana lilami owenu usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa labesifazana abachiyeneyo ezigabeni ezijiyeneyo zelizwe besixoxela ngokwenzakalayo empilweni zabo. Asizweni ukuthi owakuqala ngubani njalo usiphatheleni.
Mina ilizwe lami nguFelicitas Maromba. Mina umsebenzi wami ngokupheka amaKingdonalds. Ngihlala eBulawayo eNkulumane 12. Ngiphekela endlini.
Nga wapheka lawa madonuts uwathengisa njana kulethela imali enganani njalo ukuthatha ngapho kokwapheka kuyaphumelela yini?
Okakathesi vele ngipheka amakhondonazi amalutshwane ngipheka 100 a day. Ngifake e-tuck shop kule tuck shop engifaka kuyona amakhondonazi ami. So i-100 yangiphumisela 200 rand. Ngiyayenza 2 rand early 1.
Imali leyo iyenela yini ukuthi ubhadale zonke indleko zakho?
Vela ayikwani imali yangkhona. zozi iloku zeni ikapita yankona vele kuti ngipeke amanengi vele iyo akukwani iflawa yankona ayikwani because ngiyabe ngithatha enye ngiyisebenzisa endlini but le mntwana isikolo
kuyini obufuna ukuthi ukuzuze ukuze kukuncedise kubhizinisi yakho
ngiyabona ngiyathola iflawa amafutha iisti zozi ngisebenzisa iisti lechukela
abantu bazawathenga wonke yini ama-donuts lawo wona lawa yi-100 avela aphela
aphela
manje nxa ubufuna i-capital ukhangelela imali enganani
mina ngikhangelela imali elutshwana otherwise i-100 iyangikhwanela $100
ayi sibongile ukukhuluma lawe Namuhla sixoxa kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana silabo mama abachiyeneyo asizweni owesifazana isiphetha ngaye lamuhla
mina ngingusintiya ngendele komlotshwa ngihlala kongumvani embele kwa-east ngiwatholele MGCT ngiwathi candidate futhi khonapha kongumvani letho mama ngathi ndimbele kwayonke hathi lo mama vele kasina plan engathi sikumbe silokunye siphila ngakho singabantu abadubekayo kuphela akuna ngenye indlela vele singayenza ngoba singathi abanye omama nje abahlezi abangathi bangomakhelwane wethu baphila ngokwenza amangadi bethengisa imbhida manje thina lapho sikhona manzi vele wona manzi vele kawakho nawenza ibhorane
sikhangela labo abathengisayo imbhida besixoxa lomunye la uthi yena uyathengisa ama-donuts etown bayathenga wonke lina nxa lithengisa imbhida bathenga yini abantu ngobuningi bayo
bayathenga kodwa ukuthenga kwakho miyakusenze kokuthela kumbe omunye uzakuthi ngithelela amabele kumbe impuphu kumbe nxawule quota bang nika lami kumbe le nkomishi yethukela kumbe le nkomishi yerayisi kumbe yani ngoba imali vele imali asinayo vele kasila plani yemali izivorani silazo kodwa izibhorani zakhona ziyabe zisandelwa njalo ukuthi uthwale umgomo uhambe ngithi kumbe ungahamba 2 km uthwele umgomo sizathelela ingadi vele kuyabe kunzima phande kokuthi nxa ule nqola kumbe la ungaphomi wenza kuyingadi nje kwangekhaya okwamabhedi angu-2 nje ukuthi uthebele abantwana
ungaphumeleli ube ngukhansila wesigabeni sakho kuyini ongakwenza ukuguqula impilo zabantu kumbe ongakuqhuba phambili uye ukuthi kuyehlafunwa ekhansila
kala nje ngaqala ngezibhorane ukuthi zibe ziningi omama bangahamba ama-2 km 3 km esiyathwala imigomo into yakuqala nje ngathi zingaba yizibhorane le migwaqo akunamigwaqo into yakuqala nje khonapha esigabeni ngathi ndimbele kwayonke nje ispeciali imbele kwa-east hhayi imbele kwa-east zihlele abantu bayazivekela ngicela ukukutshela
sibongile ukuxoxa lawe
allright
lapho lizwe unkosikazi Cynthia Mlotshwa weMberengwa kanye lonkosazana Felicitas Marombe wenkulumane 12 besixoxela ngokutshiyetshiyeneyo asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lilami owenu usithandekile Mhlanga
sibongeke usithandekile Mhlanga obesethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane Lilalele ku Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Akwezemidlalo ke lamhlanje ke sikhangele imidlalo yenkezo ye Premier Soccer League ezadlalelwa kundawana zelizwe ezehlukeneyo kusasa. IDynamo sizadibana le Black Rhinos kuthi iHighlanders idlale le Shabani Mine. Iwange yona izancikilana le Triangle United. Kuthi iBuffaloes idlale leChiretsi. Asingakehlukani ke isikhathi kasisavumi kodwa ke sikhangele bese lakho. Intatheli izindaba zikhonona ngokuthukwa ngumfundisi Walter Magaya. Uhlangothi lwamakhosikazi ebandla lezanu PF akhetha inkokheli entsha ebalisa unkosikazi Grace Mugabe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje lilale.
Have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.